Isambulelo isahluko sesihlanu. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi elotshwe ngaphakathi langaphandle inanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona isithunywa esilamandla simemeza ngelizwi elikhulu sisithi,
ngubani ofanele ukuvula lencwadi lokuqhaqha impawu zayo na?
Kwakungekho lamunye ezulwini, lasemhlabeni, langaphansi komhlaba owayelamandla okuyivula incwadi lokukhangela phakathi kwayo. Ngakhala kakhulu ngoba kungafunyanwanga loyedwa ofanele ukuyivula incwadi lokukhangela phakathi kwayo. Omunye wabadala wasesithi kimi,
ungakhali, ngoba sinqobile isilwane sesizwe sakoJuda, impande kaDavida, ukuze siyivule lincwadi siqhaqhe lezimpawu zayo eziyisikhombisa.
Ngase ngibona phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo langaphakathi kwabadala iwundlu limi kungathi lihlatshiwe, lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe kuwo wonke umhlaba. Leza layithatha incwadi esandleni sakhe sokunene ohlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithethe incwadi, izidalwa ezine eziphilayo labadala abangamashumi amabili lane baziwisela phansi phambi kwewundlu. Kuyilowo lalowo ephethe ichacho lemiganu yegolide igcwele impepha eyimikhuleko yabangcwele. Bahlabelela ingoma entsha ethi,
ukufanele wena ukuyithatha incwadi lokuvula impawu zayo, ngoba wahlatshwa wabahlengela uNkulunkulu ngegazi lakho abantu abavela emihlotsheni yonke, lasendimini zonke, lasezizweni zonke. Wabenza baba ngumbuso labaphristi kuNkulunkulu wethu, baza kubusa emhlabeni.
Ngase ngikhangela ngezwa ilizwi lezithunywa ezingelakubalwa, zonke zazimi zihanqe isihlalo sobukhosi lezidalwa eziphilayo labadala. Izigidigidi zazikhona lapho, izinkulungwane ngezinkulungwane zamemeza ngelizwi elikhulu zisithi,
lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nenotho, ngokuhlakanipha, ngokunqoba, ngodumo, ngobukhosi, ngokudunyiswa.
Ngezwa konke okudaliweyo okusezulwini lokusemhlabeni lokungaphansi komhlaba lokusolwandle kusithi,
kuye ohlezi esihlabeni sobukhosi nakulo iwundlu ngakube ukudunyiswa ngodumo nobukhosi nokunqoba kuze kube nini nanini.
Lezidalwa ezine eziphilayo zathi,
Amen.
Labadala baziwisela phansi bakhonza.